siyamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Salibonani isihlozi mkhosi ezithandekileyo. Ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana sibonga uYehova inkosi osigcinileyo phakathi kobunzima bonke esedlulile kubo insuku ezedluleyo. Nalowu obunye esihamba sibuqhele engqondweni zethu ngobunzima esihlangana labo sisaphila lapha emhlabeni. Namhlanje sihlangana le bizwi esilithola encwadini kamvangeli uLuka isahluko sesihlanu indima ezimbili nje u4:5 kufundeka kanje. Kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujileni nehlise amanetha enu nibambe. Verse 5. USimoni waphendula wathi, Nkosi, sishiyile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Lapha ke nguJesu lo ekhuluma loSimoni. Ilizwi esiphezu kwalo yileli elokuthi uJesu eseqedile ukukhuluma esebonile le mizamo eyayisenziwa nabagoli benhlanzi laba uSimon Petro labanye, uJesu uthi eke ake liyesuke lapho elikhona liye enzikini, lizabona ukuthi kuyakwenzakalani, lizabamba inhlanzi eziningi kakhulu. UJesu uzama ukusitshengisa ukuthi nxa sihleli kumele sibe ngabantu abalemizamo ebonakalayo, ngoba okunye nje siyakhekheleza emaceleni indaba ngokwayo siyichiye, indaba isala ukuthi ilungiseke ngobana siphikelela sisenza into yinye singalaleli ilizwi lakhe likhuluma kithi. Nxa sihleli lemindeni yethu emizini yethu kuningi okusihluphayo, singabe sihlutshwa ngabantwana, sihlutshwa izihlobo, sihlutshwa yini, sikhala kusa kwamalanga njengalaba abafundi abakhala bethi bazame ubusuku bonke ababambanga lutho. Okunye okwenza ukubana sihlupheke sidubeke kakhulu ngempilo yikuthi kasilaleli ilizwi likaJesu ekhuluma kithi. Sifuna ukwenza owamakhanda ethu, sihlale sinxaphe singabazondileyo, ngoba na izinto kazihlangani, baba lomama kabezwanani, abazali labantwana kabezwanani, izihlobo kakukhulunyiswana, ngoba na siphethe into eyodwa iminyaka leminyaka, kasilaleli ilizwi elithi qhubekela ekujuleni kumbe enzikini uzobona ukuthi kuyakwenzakalani. Ngoba na uJesu katshonga ukuthi tshintshanini isikepe, katshonga ukuthi tshintshanini amanetha, katshonga ukuthi tshintshanini umfula, uthi sukani lapho elikhona ngoba lapho elikhona kusekhunjini lomfula kakulalutho, qhubekani liye phambili, indaba iphambili isekujuleni kwenhliziyo yomuntu, asiyondaba nje ongapho ngoyithatha lula. Yikho lokho okwenza ubana izinto zingahlangani, kungakhulunyiswana. Njengoba ngitshilo, kumele sisuke lapho esikhona silalele ilizwi lenkosi ukuthi lithini, lizasilayela nje emindeni ukuthi senzeni. Singalilalela ukuthi uJesu uthini kithi, impilo zethu ziyakuba ngcono. Labanye abantu bamangala ukuthi umuzi wokuxabana engathi ungumuzi woxolo, umuzi wokuhlupheka usungumuzi wabantu abahlalisana kuhle. Asikhulekeni. Baba Thixo ingcwele, siyabonga umusa lothando wakho, lelizwi lakho elisilaya ubana silalele wena, siza kuphumelela. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.